Umnangagwa ukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe ijekiseni ye-Sinopharm izolo e-National Heroes Acre ngesikhathi kungcwatshwa u-retired deputy commissioner Moses Griffiths Mpofu.
All of us, including myself as the president, cabinet ministers and all officials will get vaccinated. So should you.
Sonke sinje nami njengomongameli abaphatha intambo lazo zonke iziphathamandla sizohlatshwa lezi jekiseni. Nani lonke kumele lenze okufanayo nxa kuyikuthi sizimisele ukuzilondoloza thina izimuli zethu nesizwe sonke. Impilo zethu zibuyele esimeni sakuqala. Kumele sihlatshwe lezi jekiseni. Lilungile leli jekiseni njalo kuyindlela esebenzayo kwezokulwisana le COVID-19. Kungesinye sezikhali esizisebenzisayo ukulwisana naleli gciwane.
The vaccine is safe and an effective antidote against COVID-19.
Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga uhlatshwe ijekiseni ye-Sinopharm ngeviki ephelileyo lapho akhuthaze abantu ukuba benze njengaye. Ziningi iziphathamandla zikahulumende ezikhuthaza uzulu ukuba ahlatshwe ijekiseni le elokhu ingakethulwa ngokusemthethweni yinhlanganiso yomhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization. Kodwa abantu abaningi bathi kabasoze bahlatshwe ijekiseni le ngoba babona engani kayihluzwanga ngemfanelo. Omunye wabesaba ijekiseni ye-Sinopharm ngumnumzana Joseph Piri.
Iqiniso likhona, siyabe sifuna ukuthi sibone ibhokisi elele vaccine livulwa, ivaccine ithelwa ku-screen sikhangele. U-president ahlatshwe, abe nguye ohlatshwayo kuqala ukwenzela ukuthi ilizwe libone ukuthi le vaccine isafe. Ukuthi iyasebenza sizabona after amalanga amalutshwana nje, singabona kungela ama-side effects kuyena lo ohlatshwe kuqala, abantu bazakholwa ukuthi liyasebenza.
Umnumzana Mthandazo Ndlovu laye uthi uyayesaba ijekiseni le.
Okusuka kuphambanisa abantu ukuthi abantu ba-confused ukuthi yini iqiniso, ngoba into le mayibuya kathesi abantu wana bakafundiswa lutho nge-vaccine le.
Uhulumende uthi kuzahlatshwa kuqala abongi, odokotela labanye abasebenza kwezempilakahle. Kukhangelelwe ukuthi kuzathengwa amajekiseni awohlobo lwe-Sinopharm azinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha ngevikezayo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kukhanya lisehla inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Abantu ababili babulewe ngumkhuhlane lo izolo, kwathi abafika phose amajumi ayisithupha 58 batholakale bele coronavirus. Sokulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1432 asebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.